linkuthazo yenziwe ingcwethi ezidumileyo ekuthweni kwezindaba omunye kungumqondisi womsakazi weradio VOP oseHarare umnumzana John Masuku lapho egcika umhlangano wezifundo nezintatheli zindaba ezisakhulayo zenhlanganiso ye-Young Journalist Association yoja. UMasuku uthi abesifazane akufanelanga besabe ukubhala indaba yiloba zaluphi uhlobo.
Bangaze besaba, bangaze baba lenhloni. Labo gabenze lokho asebekwenza kwezinye izigaba zelizwe ezokuthi labo bafuna ukubonakala bengabakhokheli, bafuna ukubonakala beyizigijimi beyilokhu lalokhu. Lekube nezinto esezindaba lakho bangaze besabela khatshana, bangaze bathi kwakungenziwa kudala, kodwa akabakuqali bona babe ngabantu abenelisa ukuthi babebika ngamarali, abenelisa ukukhuluma nabomongameli, ukukhuluma lezikhulu ezijiyeneyo. Mbona ngathi okukhona kwavele kwangena egazini ukuthi hayi lokhu kwakusenziwa ngobaba. Ngakho-ke lathi asebekhulile kulabo siyabakhuthaza ukuthi hayi lingesabi, lani lingakwenza. Nabazali labo kumele babakhuthaze ukuthi bantwana, lani lingakwenza okwenziwa ngabesilisa.
Intatheli yezindaba esakhulayo uPastor Madiri uthe abesifazane kumele bakhuthaze ukubhala indaba ezingacina ziphakamisa abanye babo.
Ya, mina ngibonayo ukuthi abafazi kumele babhale i-hard news, njalo kumele babhale indaba ezibona ngezompolitiki, ngoba yikho lapho engibona khona ukuthi yikho abantu bayalekha kancane. But ngiyabakhuthaza ukuthi babhale, njalo kumele bangatshengisi ukuthi bayesaba ukuthi amadodaba azathini kumbe kuzabalani, ngoba yibo abaningi ukudla amadodaba aphelize. So kumele banjani, kumele ba-encourage abanye abasifazane ukuthi njani labo babhale.
Inhlanganiso yeyoja imanyane nale Advocates for Progress yakwele Melika uhlelo lokufundisa intatheli zindaba ezibakhulayo ngokusakaza lokuluka indaba ngesikhathi sokhetho. Isikhulumeli seyoja umnumzana Leopold Mlende uthe imfundo enikezwe nguMasuku iqakathekile kakhulu.
Imfundo esithole kumnumzana Masuku iqakatheke kakhulu, especially sisiya kuma-election njengentatheli zindaba ezisakhula, njalo isiya kulabo abesifazana esingabe sisebenza labo, lakithi futhi amadoda, ngoba izinto abesifazana bengazama lokhu abakuzamayo ngeke kuvuzela kuthi siwasapothe. So wathi umandoda ngaxasa ukukhava ama-events awepolitiki, singamnceda njani? Laye engethuli simncede ukuthi laye ebekwazi siyalingana, into lezivele ziyafana.
Enye intatheli yezindaba esakhulayo umnumzana Phuzana Igerele uthe abesifazana babulawayo ukuthi nxa bengabe sebendile kuba nzima ukusebenza, bengaqala bacele kumbe ukucekisa omkabo lokwesaba udlame kwezombusazwe.
Okay, intatheli yezindaba zabesifazana ngibona ngani uhlupho olukhona yokuthi esikhathini eziningi abantu iningi labo qasaqale lifuna ukuthola imvume yokuthi benze ezinye izinto like i-coverage yezindaba lezi, imvume yangikhona ivela kumkakhe. So esikhathini esiningi sibona ngani yikho okunye okubisela muva imisebenzi yabo. Kuthiyeni lase nxa sesikhayela besilisa ngendlela abaziphatha ngayo, ukuthi ngala muntu aqale embuze ukuthi ngihambe yini endaweni enje ngekhava i-event enje enje. So khonokho mbonani into kube futhi lokwesaba. Mbonana iningi labo labesifazana bayesaba ngenxa yokuthi siyabona into ezombusazwe kuleli lizwe esikhathini eziningi sicela zilodlakela lento ezinjalo njalo.
UMasuku uthe uyahlukumeza ukubona intatheli zindaba zesifazane ezingcwethi emsebenzini zikhanya zisaba njalo zizifihla ekubhaleni lokusakaza indaba ezingeke zabenza bakhuphula ezikhundleni zabo. Inhlanganiso yeyoja isungulwe ngomnyaka ophelileyo njengenjongo yokunceda intatheli zindaba ezisakhulayo ngokuzifundisa lokuzihlanganisa nezingcwethi ezinkulu emsebenzini. Lo mele sithu 7 eseHarare, uGibson Pepe.